Induna ekhokhela uhlelo lo lomtshana Khumalo uchasisa ngokukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa ngonhlolanja.
Kuyavela sibili sizama ukuhlanganisa izinto ukuthi aluba kusenzakala siqalise kunyanga ezayo ukuthi siyefika ebantwini. Yona le viki ekupheleni kwayo izaphela, sizabe sihlangene sibe sithi ekupheleni kukaJanuwari sibone ukuthi sekuhambe kanganani. Ikakhulu silungiselela ama-ofisa azaba ku-province ukwenzela ukuthi kuhlanganiswe wonke ama-province omabili ibe endaweni eyodwa.
Loba nje uhulumende eqhubeka ngalolu hlelo kulabanye abathi impumelo yalo kayisoze ithakazelelwe nguZulu. Omunye wabalombono lo umnumzana Mehluli Ndlovu wekhezi.
Into lesibonekani yinto yokudlala nje ukulibazisa abantu nje ukuthi it's just like buying time ngiyakubona and kokwinto kwakhona lokho and futhi kathesi kulabantu abalahlekelwa izinto zabo eziningi kakhulu. Abantwana bayadubeka, akula ma-birth certificate, akulani, uyabona le mali zabantu zalahleka emabhanki.
Umnumzana Mlandu Ncube ohlala eTsholotsholayo uyalusula uhlelo lolu.
Sibone ngani indlela oluphathwa ngayo alisoze luphuthe kahle ngoba akulocacayo ukuthi kuzenzakalani. Ukuthi njengoba sizahamba siyekhuluma izindaba zethu khonapho ezihlahleni lezo kuyabe kubize khona izinduna, i-guarantee yokuthi sizaba sethiwa thina esiyabe sikhulumile okwenzakalayo asilayo. Njalo okwesibili akukhulunywa ukuthi kwenzelwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu ibhethu likaZulu uthi kayiqondanga indlela okuqhutshwa ngayo uhlelo lolu.
Kunani yebo izaqalisa kodwa kamboni ukuthi izabe iyiprocess eyiyo ekhanya efitha kuma-standard ayo aka-victim. Bona ngazathi iprocess emanipulethwa ngu-perpetrator. O-victim akutshoyo bayatsho ukuthi bafisa ukuthi ngabe ibanjwa kanje kodwa kamboni ukuthi kuyaqakathekiswa. So konke khona kuyabe kukutshengisa ukuthi i-process leyi ingaziyenzakale kayisoze i-address udaba lolo kodwa kokuqalise.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezano-P F umnumzana Farai Marapira uthi bazimisela ukuvezela uZulu impumela yenhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi.
Without public disclosure, there is no national closure. So the whole, according to the president, the whole intention of the exercise is to bring closure and to foster unity.
Ngeke kube nokuxola uma impumela yohlelo lolu lungavezwanga emphakathini. Umongameli wathi kufose kube nokuxola lokubambana elizweni njalo lokhu kungenzeka indaba ingabanjwa ngendlela okusuthisa umuntu wonke. Sifuna abantu beZimbabwe bebambane.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra umnumzana Caspar Sibanda uyakulandula lokhu.
Into leyi ifuze ukuthi involve iZibra lezapha because yiba bahlukumeziwayo. So na bathatha izinduna betshiyela abaye ama-parties ayiwo ayedingwa ayebulawa igugurawundi bengekho phakathi kuyahlupha kakhulu. Ambona ukuthi mina ngikwami umbona ukuthi kungasebenza ngoba thina yithi ama-victims.
Kwake kwenziwa inhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi ikhomishina ekhokhelwa ligqwetha elizimeleyo umnumzana Simplicius Yambakwe engazange ivezelwe uZulu. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNgwele Dube.